Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 Hlangula 2023 ngokeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZIMSEC ihlele inhlawulo yalimihloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alitshumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhatala amatshumi amabili lambili amadola, US$22, umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amatshumi amabili lane amadola eMelika, $24, umhloliso ngomunye ku-O level. Kuthi abenza i-A level bona babhatale amatshumi phose amahlanu, US$48, umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsec uNkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fees adazethwe yi-US dollar. Besithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune, leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar, abazali bakwanelise ukubhadala ngezimdollar. At the interbank rate is announced. And we have a little bit of a problem with the pen. So, the registration is a US dollar. Is a between 8 and 15 March. The 17 interbank rate is a corner for 8 March. So, now we have a fungo patala, no zim dollar. We have a little bit of 8 March. We have a rate, the interbank rate. We have announced a reason to say, what is one little bit of a patala, my exam fees.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announcement nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena a comfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama US dollars uyabhadala nge US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge rand uyabhadala ngama rand. Nxa ufuna ukubhadala ngezim dollar uyabhadala ngezim dollar. So isikolo asiso esidictate ukuthi umzali ubhadala nge currency iphi, kodwa ama currencies wonke lawa ngu 3 engiwakhulumeleyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Incani khumbula kuhle madlamini imhloliso kaJune ibingasekho uzanqondisa khona pho nxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke
iJune zam asikho ukuthi sasivalisile ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhale umhloliso ekaNovemba babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngoJuni. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesokwanelisa-ke ukuthi uJuni akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona lawo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisise ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba esikolo ezi-private yibo abangazeze babe le-subsidy.
Unkosazana Nikki Dlamini oezemseke sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Yena uthi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ngathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$11, ama-$24, ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level A-level. Sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadalo abantu bazafunda nje mara. Kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu ongela mali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadalwe zama-examination fees ziyaphikisana leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private abantu abadala abafisa ukubana babhale umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo futhi lowo muntu ongumnyanga usencithwa ithuba lokuba layafunde sibona ngathi hhayi iy'bhadalo eziphezulu kakhulu.
Kodwa izimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinanzelela iyakuqanda fosa ngezinye ezinto nangaphambani kathesi khona ku-800 per dollar lesazizimdola kuyahle kuwutengisa ukuthi vele inxaso kunjalo abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezomba izimdola esikhuluma ngayo abantu abaningi eZimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlangasi kuthi ukuthi abantu abasebenzayo eZimbabwe kathesi is-just less than 10% abachathiwe abanye abazithandelayo lawo kanti yonza nzima kuyake kuthengisa ibhanana nge-2 rand ubona ungathi wena leyo mali hambe uza i-2 IV yayitholi ibe njalo namarenti abhadalayo nabantwana besikola amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wanotha ngemfundo sinothilize ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole sethu besolazijulise sokusenza ilizwe lethu libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane even kuthiwa izaba i-RTGS kumbe izimdola hayi imali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola bona abasebenzi abahola abhilo i-poverty bottom line abasebenelithi ukuthi babhadale yona ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lele liqiniso selikhona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasi kuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqinisa ukuthi ofanele uhulumende kodwa-ke layena kube le ndawo ukuthi sikhulumisane layo. Thina njengenhlanganiso kusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi singinike vele ubhizi kulesuku uyaresearcha kumbe uyabuzabuza abantu ukuthi azi ukuthi kwenzakalani kuground. Ngemva kwalokho vele izahambe ingadi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Istudio 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izivuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Nonzana Elton Gumete ungcinhlalo wenhlanu siyabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonke abakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Lonyaka yakubona kukhanya ngathi izulu line kuhle nabo njalo abalimi abalapha kathesi kwindawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-wort culture ikhanye yabalima throughout the season so zindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo lesiphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi lathi sibooste imarketi.
Koko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa olwazalwa ngokuthi ngugatshompo lwenze wathaya inala esabekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukuwagebha ngoseptemba kungela zulu komile phansi la sagebha sagebha sifaka umqulu sigebhe siqede elinye iplot eliyi-one silandele sifaka umqulu. Kutheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka-6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo zabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana Sifanele Sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo. Yena ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-healthcare kodwa due to interest lami ngagcina semfundile khona ngale ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezijeneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe. Siku-beef production, yes. Le dairy njengoba libona lama dairy cows nanka lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba izwe ezincinyane they don't eat too much.
Buya phambili usithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe lempilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as it say, as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala eRepublic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa kuyafuna ukuthi uzame embuzini uzame enkukhwini uzame enkomeni uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket flooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze ukusebenza is no longer the keyword so umultitasker you need to multitask.
Umnumzana Strike Nyathi usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wathiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzisi.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennel Swamp, ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Iinkomo ezi-180 okwakathi ezingathi zi-186. Ha, kuyalinywa kakhulu. Ha, kuyadliwa kuyasuthwa kule nto yonke lapha. Abaningi abantu abaphiwe kunapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela komakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya ujabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Yimana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lami ngeza Jesus Banda.
Sike sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iputho lakwelemelika limanyanele leBrithani leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalwisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development's Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe ingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria lubikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lizwe ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni achiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lomnumzana Kudakwa Shetha Gwireyi abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana nenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kana sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isiningi iminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje enziwa nguhulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo kungani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe uthi avile ehambe lo mntanakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Golide.
Ukuphuma kaMongameli evula kusiba lodlelwana nabanye abantu sokusifisela izinto ezinengi kakhulu sibili. Okokuqala, sibonile indaba yomkhono kuwena eZimbabwe ukuthi ungena ubantu eyi-agriculture. Ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisifisele a lot of mechanism ku-agricultural sector also kusenza ukuthi kona siqashuka le nzuzo sisiba lelo ama-harvest azwayo. Sibonile kathi esiyiwhite esiyihavestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele uhavest umumbu futhi ongani omnengi. Konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho umongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibili nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele. Engilabona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usithi
Chuma, ilizwe leBelarus olukambayo sekuneminyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusukela ngesikhathi sikaMgabe amanenga khona akubo chef wemaplazini afile akusebenzi abantu bakithi bebesifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandeni lezanu azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithi elowagwelo akula ngitsho loyedwa olethabakithi abantu betsholotho akula ngitsho loyedwa olethabakithi eyavela ebelarus kusuka ngesikhathi sikamdala
igolide siyabona abantu bathi yindaba yele Zimbabwe lidlelana lamazwe njengana le Belarus bezokuya le Equatorial Guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala singaphendule khonoko ngifuna ukuthi nakithi bona ubaba uMlalazi wena uThembe ngamthumela Mlalazi lazadina bakuthumele ubone ukubana amatrakta lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshef wezanu njengoba ufuna ukutsho omunye nomunye njengoba afuna ukuwathola ulako ukuthola lokana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kustudio sebabana ngakuthumela ilokuzeni yakhona ithapeta khona lawe nxa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumele ubone lona amathekalani asemsedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenza ona nala amatrakta afike angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlalanoke namazwi lawo yabona iZimbabwe ithe yona ifuma kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kumngani layo asoze siyenze okufoselezi yabo so obelarus bona labo Equatorial Guinea lamanye amazwe ejana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselula isandla sethu esomngani so xa bevumile siyangenwa bona ngoba ayisukuthi bona abanalutho esingalifunda kibo banakho omunye okukhulu abanako nakhona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so i-Equatorial Guinea lalijana ingeyinye yamazwe e-Afrika la engela energy problem bale energy sufficiency nje ebangalisayo okuyinto eyikhwabithela ubana sikufunde ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwani
uyazi indaba ekhulunywa ngithimba mhlawumbe uthuma kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana i-Belarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lapho umnanga kwaye khona ngamasela e-Africa so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole e-Belarus ngaphandle kwama-tractara lawo and Belarus is ilizwe elingelalupho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-Europe ye kwalithi kwehlulani ngathi ukuthi ele Zimbabwe lidlelana labo Germany, Britain, United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe ivule amasango yathi ifuba nokudlelana labantu bonke abavuleleyo siyangena abangisavalile hayi asuke sifoselele kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesikufuna thina phela nto yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hayi umncedo luphuma kubo-Germany kobobritain kanye eBelarus abana uncedo luphumile ngoba umhlaba silawo thina la but into besingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-tract ama-combined harvester amaphefo konke labantu sesikutholile eBelarus eyikona kona sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage where sesizaba food sufficient yikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Abekhansili yakobulawayo bamanyene lwabogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basase khona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumanwa bele COVID-19 kuthi kuthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abalichumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobho lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health and Child Care, lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho isabe sihlaba khona abantu abaleminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi siyehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach i-herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe ne-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe-Gender Act, abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council, ZIMSEC, namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe aqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hachi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina sise-Washington DC okwanamhla belilalele umsakazo we-Studio 7 ku-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.